isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngolesibili mhlaka 31 mfumfu 2023, uMpresident Jeremiah, endabeni zethu namhlanje.
Danile kakhulu ngamazwi la ethulwe ngomkhulu wesithi amhlophe kubandla lezalo PF esithi ukhetho lwahamba kuhle. Lokhu akusikho qiniso, kodwa ke singadali kakhulu ngoba iprogramu yesadaka ekapheli mhlaka 4 November iza continue. Kumele simele besibone ukuthi impumelelo yakhona kahle kahle izaba njani.
Kwamukelwa ngemibono ehlukeneyo ophume emhlanganweni wamazwe awesadaka owe Extraordinary Summit osungulwe namhlanje kodwa wagcina umiswa wasudluliselwa phambili ngemva kokuphazanyiswa ngamagagasi asebule njini kwi-intanethi.
Ihudo lesi itholakala xa umuntu edlile kumbe wanatha amanzi angahlanzekanga. Liyaxwayisa-ke ukuthi nxa lihamba lingahambisi kuqhawula abantu izandla, njalo lihlambulule izandla kuke konke ingakadli ezintweni ezithengileyo ama-orenji konke lani liqalele kuhlanze emanzini.
Ukuselakala kwamanzi ayeneleyo, ukudubuka kwezitishi zempompi ezithwala ingcekeza lamanzi aphuma ezambuzini, nokungahlanzeki kwamanye amadolobho kubikwa kuyikho osokubangela kumemetheka kwesikhudo esekholera eZimbabwe. Ngisho kahulumende le-Israel, uMnumzana Benjamin Netanyahu walile ukubeka phansi izikhali empini abayilwa leqembu lebutho eleHamas lakwele Palestine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umhlangano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika owe-SADC owe-Extraordinary Summit osungulwe namhlanje ucine umiswa wasudluliselwa phambili ngemva kokubhekana lodubo lokuphazanyiswa kwamagagasi njengoba ubuqhutshwa ebulenjini. Ubikwa uzaqhubeka ngomgqibelo. Kubika uMaltis Kama we-Studio 7.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sehhofisi kamongameli welizwe uMnumzana George Charamba, ongathandanga ukuvezwa ukuthi udaba lweZimbabwe lukhulunywe ngalo kumbe hatshi ekuqaleni komhlangano walamhla, njalo kazange acace ngokuhlafunwe yinkokheli ye-SADC.
What's the difference in ordinary and an extraordinary summit? What's an extraordinary summit? I don't owe you an explanation, by the way.
Bekukhangelelwe ukuba umhlangano lo obumele uqhutshwe ngeviki ephelileyo uhlolisise udaba lokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncwabakazi lolusanda kuqhutshwa eSwatini lokunye okuphathelene lezomvikela kwele Democratic Republic of Congo, Mozambique lamanye amazwe abhekane labahlamuki. Abamabandla aphikisayo kweleZimbabwe bafisa ukuba iSADC esizaqhuba omunye umhlangano we-Virtual Extraordinary Summit ithathe isinqumo sokuthi kumele luphindwe ukhetho kweleZimbabwe abathi kaluqhutshwa nganye mfanelo. Iqula labahamba eZimbabwe ukuyahlula ukhetho ele-SADC Observer Mission lakubeka sobala ukuba abakhonona ngokhetho kumele belandele imithetho yelizwe. Kodwa uMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi bafuna ukuba inkokheli ye-SADC iphume lesinqumo sokuthi ukhetho lwenziwe kutsha eZimbabwe.
Danile kakhulu ngamazwi la ethulwe ngomkhulu wesithi amhlophe kubandla lezalo PF esithi ukhetho lwahamba kuhle. Lokhu akusikho qiniso, kodwa ke singadali kakhulu ngoba iprogramu yesadaka ekapheli mhlaka 4 November iza continue. Kumele simele besibone ukuthi impumelelo yakhona kahle kahle izaba njani. Kungaba kuyikutshaya efihle umphini okwenziwe ngutshalimane, asikwazi ukuqakatheleka ukuthi simelele iprogramu iphele sizwe i-full statement yesadaka ezaphuma mhlaka 4 November.
Ekuvulweni komhlangano walamhlanje umgcini sihlalo weSADC umongameli João Manuel Goncalves Lorenzo we Angola uchayele ihlombe leZimbabwe leSwatini ngokuqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Allow me to express our hope that this same spirit could also be seen in the elections that will take place in the Republic of Madagascar and the Democratic Republic of Congo.
Ngivumelene ngiveze ithemba lethu lokuthi wona lo umoya ungabonakala okhethweni oluzoba khona eRepublic of Madagascar kanye laseDemocratic Republic of Congo.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU PF umnumzana Farai Marapira uthi akumangalisi okwethulwe ngumkhokheli wakwele Angola.
We welcome this congratulatory message and it vindicates us as ZANU PF because you find that a lot of disinformation was going around and a lot of fake news and a lot of false accusations and a lot of fake allegations which were trying to point towards a discredited election. The lies may be fast, but the truth will always catch up, and the truth is catching up.
Awamukela lo mlayezo wokuthayelwa ihlombe njalo uyasigeza njengeZANU PF ngoba kuningi ukuhlambalaza okwekuzenzakala indaba ezingamanga.
Kodwa umnumzana Ephivila Ncube wenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi kusobala ukuba iSADC ingeke yasiza uZulu weZimbabwe ukuxazulula inkinga yempumela yokhetho oluqhutshwe lonyaka.
Akulanto emangalisayo ngomhlangano weSADC ikuvezile kahle kamhlophe njalo ukuthi abantu beZimbabwe abangafaki ithemba phezukwayo kabasukume bazenzele ngokuba iSADC kayisoze ibe lusizo ekuletheni inguquko eZimbabwe.
Inhlanganiso eSADC yake yangenela kwezokhetho ngesikhathi kubusa umuyi umnumzana Robert Mugabe ngomnyaka 2009 kwagcina kubunjwa uhulumende womanyano kulandela ukuqhutshwa kokhetho olwasolwa kakhulu ngamazwe omhlaba ngoba kwakusobala ukuthi ibandla eliphikisayo lalinqobile. Akwaziwa ukuba bengangenela njalo na kukhetho oluqhutshwe lonyaka ngoba iSADC Observer Mission isigqibe umsebenzi wayo. Umbiko wabakubonayo ngokhetho lolu wanikezwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Lanxa inhlanganiso lamazwe angentshonalanga akubeka sobala ukuthi ukhetho lwalonyaka aluqhutshwanga ngemfanelo, ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission yethula umbiko ukuthi uMnangagwa nguye onqobe kulolu khetho lokudinga umongameli welizwe. Ngakwelinye icele umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa echaya ngenduku phansi ethi waqilwa libandla leZANU PF leZEC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukuswelakala kwamanzi ayeneleyo ukudubuka kwezitishi zempompi ezithwala amanzi alengcekeza ezambuzini lokungahlanzeki kwamanye amadolobho kubikwa kuyikho okubangele ukumemetheka kwemikhuhlane yesihudo enjengekholera kweleZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chizasipanda.
Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi kuthange kutholakala abantu abangamathumi asikhombisa kanye 71 belekholera wobulala oyedwa. Ugogoma Gumede ohlala emzini wetshabalala kobulawayo ubelalisiwe yilo umkhuhlane.
Bengigula sibili, hhayi bengitshayela ikholera, bengitshaye kakhulu. Kodwa kathe sengingcono ngahamba eThornkrug esibhedlela. Yikho ukuthi ngize ngibe ngcono lami. Kodwa ngangiphatheke kakhulu ngendaba yekholera.
Umhlali welokitshini leCourt Park kobulawayo umnumzana Clopas Chiripamberi uthi kezwa kuhle esiswini mhlawumbe ingabe yiyo ikholera.
Ikholera leyi ngukuyizwa ngayo ngokuthi abantu baphela, abantu babulawa yizisi ngokuthiwa ngamanzi lawa amanye esiwanathayo. So angiwazi ukuthi yini mina lami sowangizwa kusisami sisakuhlungu angiwazi ukuthi kuyini. Una la amanzi esihlangathayo amanye ezigubhu amanye enjaninjani njengoba namanzi sometimes ahlukanjisa phonge kunatha imali yokuthenga amanzi gasilayo.
Umqondisi wezempila kahle kobulawa uDokotela Edwin Nkosinathi Sibandamzinwane uchasisa ngesimo sekholera kuleli dolobho.
Kobulawayo sokutholakele abantu abale kholera kumbe abacatshangelwa ukuthi banomkhuhlane wekholera abangu-12. Ngikhuluma kusiyafika izolo. Kulabo bantu bahloliwe watholakala abathathu belawo umkhuhlane, sebelatshiwe bahanjiswa ngemakhaya, kwasala oyedwa.
Umkhuhlane wesikudo uzwane lengcikeza ochitha mfundo solwaye Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo kuxwayisa uzulu ngalo mkhuhlane.
Isihudo lesi sitholakala xa umuntu edlile kumbe wanatha amanzi angahlanzekanga. Liyaxwayisa ke ukuthi nxa lihamba lingahambi liqhawula abantu izandla, njalo lihlambulule izandla kukho konke ingakadli. Lezinto enizithengileyo ama-orenji konke lani liqalele kuhlanze emanzini, ngoba lo mkhuhlane uyingozi. Umphefumulo womuntu uyachabalala kusiya ngamahola.
Ukatalo zempilakahle luthi umkhuhlane wesihudo ubhake kakhulu eHarare leMasvingo, njalo sewufe abantu abedlula ikhulu 100 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. Ngiko Bulawayo, ngimele Studio 7, igama langu Ezra Jesus Banda.
Inhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu walile ukubeka phansi izikhali empini abayilwa leqembu lebutho eleHamas lakwele-Palestine. Ekhuluma lentatheli izindaba umnumzana Netanyahu uthe ubeka phansi izikhali kuyabe kuyikuvuma unqutshwa leqembu leHamas, lona elibalelwa yiMelika kuluhlu lamaqembu ama-terrorist. Inhlanganiso ephathisa abantu eGaza eye-United Nations Agency for Palestinian Refugees yona ithi umumo awusamanga kuhle eGaza, njengoba sokuselela imithi, ukudla, amanzi, amafutha ezimota, njalo lemigwaqo isigcwele ingcekeza egeleza ivela kuzambuzini. Ezinye izisebenzi zalinhlanganiso ezingamashumi ayisithupha lane zibikwa zibulewe kulimpi kumaviki amathathu edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube oweStudio 7 uxoxe le ngcwethi yezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso evikela amalungelo oluntu eye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubulawa abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenzeka ekucineni, kumele sithi bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo, siyikhangelelanga ngaleyi century ukuthi kube le barbarism efana nayo naleyo.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha, ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe, kube lama terms of reference omethalande, kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa. Ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-1 week. Kwangantiwa kuyaba yi-1 week sokupheli, kodwa hayi, akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze 1 week, lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life.
Ngombono wakho i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo ophathisileyo kathesi, kumbe kunenge okusafanele ikwenze?
I-United Nations uhlupho lwayo mfowethu, o-America labo-Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamasa ama-Palestine, abhonjwa kuyaziwa ngasekusithekeni ukuthi nxa kuvu i-America ikusekela labo lozeni kutsho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is toothless.
Pho nxa akumi kanje, yini engaphathisa impi leyi manje izamiswa yini?
uyabona impilo ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yibo abaphuzana. Manje bona abakho neutral ngoba i-United Nations kumele ibe neutral.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo engunobhala wenhlanganiso evikela amalungelo oluntu eye-Freedom Alliance. Lapho ke limuzwe ixoxa loTaboka Ncube owe-Studio 7 ese-South Africa. Abahlangothi lukahulumende olunakekela izifuyo lokwelatshwa kwazo ole-Department of Veterinary Services bathi sebevuselele ukulungiswa kwemithi lamajekiseni ukuvikela imikhuhlane eyama-vaccine elizweni lonke. Lokhu kuvele namhlanje lapho kusungulwa okusemthethweni indawo yokuhlola imikhuhlane ehlasela inkomo eyeGwanda Provincial Veterinary Laboratory ezancedisa abalimi ezansi emandebeleni ukuthi bathole uncedo olweneleyo lapho bekhulelwa yizifuyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lokho kuza ngesikhathi uzulu emandebeleni kakhulu esiqinini seyinsiza ekhala ngodubo lokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane yemkhaza. Umqondisi we-Livestock Production Systems in Zimbabwe Project, uMnumzana Sikhalazo Dube, osebenzela njalo inhlanganiso ye-International Livestock Research Institute, uthi ukusungulwa komsebenzi wokulungiswa kwemithi ama-vaccine awe-general disease kuzadala ukuphepha kwenkomo kulesi sabelo ezife ngobuningi enyanga ezedlulileyo.
Thethe abanye babo bayafundiswa emahofisi ethu eKenya, bayafundiswa ukwenza i-vaccine ye-tererosis ka-January disease. So bafola lo bebesenza about 20,000 ama-doses. Kathesi njengoba uzwile bekhuluma lapho ukuthi bayenze 300,000 ama-doses. I-50,000 yakhona yiyo uyibonela provincial level eGwanda eSayirinovetayi level. Isiza-ke sizasetshenziswa-ke kubalimi endaweni ikakhulu endaweni ezilomkhuhlane kakhulu wejana. Nxa idosi ihlatshiwe enkomeni yakho, inkomo yakho iba lokuvikeleka iziye kufa.
Ugcizelele sithi ukuvulwa kwale ndawo yokuhlola izifuyo kuzancedisa kakhulu abafuyi kulesi sabelo ukuze bavikele izifuyo zabo kumkhuhlane efana lodala imkhaza leminye.
Qakathekileyo kakhulu emkhuhlaneni is quick detection and quick treatment, ukuthi masinya sibekwazi umkhuhlane okhona phakathi kwesifuyo uyuphi, kwenzele ukuthi yelatshwe masinyane umkhuhlane ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka siyavama isibaya. Umkhuhlane we-January tererosis qakatheke kakhulu ukuthi ikhontrolwe, so kumele sazi ukuthi yiwo yini kumbe ngeminye imikhuhlane esezifuyweni zethu. Ama-laboratories afana lale ayenza kube lula ukwenza lokho, kwenzele ukuthi abalimi bathole uncedo oluqondileyo.
Lamazwi agcizelelwe ngukosikazi Lathiso Dlamini Maseko, umabhalane omkhulu wesabelo seMatabeleland South.
Namhla siyabonga ukuthi baze basilethela ilaboratory lapho esizathi khona sikhangelisise, sicubungule, sicwaninge ukuba kambe kuyini okubulala inkomo zethu. Hatshi ukuthi sihamba silokhu sithi black leg, what. So sesile laboratory ukuthi umdala ngathi hayi mina ngiyayazi nxa yayisisiwe ingalikhuphula imiphandle ibulawa yilokhu, bathi khona bisa lapha sizoyi-checka siyibone.
Unkosikazi Sarah Picol obemele inhlanganiso ye-European Union uthi bazimisele ukuncedisana lele-Zimbabwe kwezokulima, njalo sebekhangelele ukuthi kube lenguquko ekulondolozweni kwezifuyo.
We expect to see now it's there are concrete changes for the farmers.
Sasukhangelele ukuthi sibone inguquko ebambekayo kubalimi abazathola ulwazi abazaliphiwa kulokhu kanye lalolo hlelo ukuze balandelele masinya emikhuhlane ehlasela izifuyo zabo, njalo bazivikele ngolwazi abaliphiwa ngabe-vetinari.
Inhlanganiso yomanyana wamazwe awezwekazi le-Europe, e-European Union, ikhiphe uncedo lwezigidi ezinhlanu zama-euro 5 million euros kusukela ngomnyaka ka-2020 uhlelo lwe-Livestock Production Systems in Zimbabwe Project. Iinkomo ezedlula inkulungwane ezingama-20,000 kubikwa zifile lonyaka ezansi emandebeleni ngenxa yemikhuhlane edalwa imkhaza, kuthi inkomo ezedlula ingxenye yesigidi 500,000 zifile ngomkhuhlane ofanayo elizweni lonke jikelele kusukela ngomnyaka ka-2018. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
bakhala ngendlala woswelakala kwamanzi lokunye abantu bemaphandleni ezabeleni zemandebeleni ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka ngamandla. Kubika uGibbs Dube.
Omunye wabakhala ngesimo esibi somnotho welizwe nkosikazi British Banda ohlala esigabeni seJimila eJolojo.
Ngimele iJimila lapha bakithi siyanxusa shuwa abazonceda ukuthi nxa belalo bebe bezosisiza shuwa ilanga esikhangalane lale Jimila liyesabeka. Lenyoni zangena zaqeda emasimini akulalutho. So besicela sibili abazonceda ukuthi basincede ngokudla ngoba hey ilanga letshisa okunye okumangalisayo zihlobo zikamlimo. Kunzima shoku lapha.
Uyakhala njalo lo mnumzana Jeffrey Juma ohlala esigabeni lesi.
Hlupho silalo kulezi nsuku luhlupho lwamanzi, uhlupho lwamanzi kukhwamalele sibili. Izibhorani ayazenelisa abantu kanye lenkomo. Kodwa siyazama ukuthi abanye bekhepha iziva ngale ngemfuleni kugwayi ukuthi kunathiwe inkomo, kodwa hey hayi uhlupho lwakhona lukhulu kakhulu sibili, njalo futhi la manzi vele ayatsha tholakali. Lezi nkomo sezingenelwe imikhuhlane lapha, hhayi ziyafa inkomo, ziyafa inkomo, ngasikwazi ukuthi uyohamba njani. Ngasizike zafa lapha kumakhelwane ngabona sezikwane zakhona 5. So hhayi besicela sibili ukuthi nxa abantu be-vetinary bengasondeli eduzane bezama ukuthi bencedise kulokho. Okunye bantu indlala, ilanga liyatshisa, liyatshisa ilanga, akulalutho lapha eziphaleni lapha. Nxa bekhona la bazoncedwa ngabasondela eduzane beke bencedi iCholojo.
Umnumzana Daniel Nxumalo laye uthi badonsa nzima esigabeni sebubi.
Impilo inzima kakhulu kwabanye abantu. Kulabantu omakhelwane labantu ewadini obabonayo ukuthi bathwele nzima. Ukudla, abantu baswela ukudla, ukudla akukho, abantu balambile. Kulabanye abantu abatshona ilanga bengadlanga, bebhajekthela ukuthi baze baye kudla ntambama ngoba beseva impuphu. Sibe sicela ukuthi ma kungaba loncedo losizo olungaba khona olokuthi abantu befinyelele ukudla. Njalo kule ama-villages achiyechiyeneyo aswela amanzi. So kuleyo ndawo eswela khona amanzi sokubangela ukuthi abantu babe lomkhuhlane wesihudo ngoba bengela manzi ahlanzekileyo. Kule village uficisana ukuthi ilesiborane esi-1 but inkulu kakhulu. So sebenatha amanzi awe maphithi, banatha amanzi awe mfuleni, amanzi angahlanzekanga. So khonokhana sokubangela ukuthi sizithole sesingani siba phakathi kohlupho olukhulu kakhulu njengewadi.
Ucela ukuba uhulumende angenele ukuze abantu bephile ngcono.
Cela ukuthi lezinye inhlanganiso kumbe uhulumende ma kunga engakwanisa ukuthi ancedise abantu abanjalo. Bancediseke abantu bebubi district ngoba kulodubo kulezinye indawo izulu alizange lana.
Kasenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo owatshela uzulu ukuba bazama ngamandla wonke ukuthi belungise okuhlupha abantu esabelweni lesi. Wathi okunye abakuzamayo yikwakha idamu elikhulu elegwayi Sangani Dam elinakho ukusiza abantu abaningi kuleyo ndawo labahlala koBulawayo. Ngimele iStudio 7 seMaryland ngoGibbs Dube.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iningi labasakhulayo bathi bathweliswe amagabavuzayo isimo esikhona elizweni ngoba lokhu bengakayitholi imisebenzi abayithenjiswayo ngesikhathi kugankaselwa ukhetho olukhulu olwenziwe eZimbabwe ngoncobakazi. Bathi bona badla kanye ngelanga njalo kabala mali yokwelatshwa emaklinika lezibhedlela. Impilo yabo isisezandleni zikaNkulunkulu. Kubika uTobias Mzingwa.
Ibandla leZANU-PF lathembisa abantu izulu lomhlaba ngesikhathi likhakasela ukhetho olwaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Abatsha bathi sekuzinyanga ezimbili kuqhutshwe lolu khetho kodwa kulokhu kungela nguquko ekhanyayo elizweni. Bathi badonsa nzima ngoba iningi labo lehluleka khona lokudla kanye ngelanga ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Omunye wabasakhulayo okhala ngokwenzakala elizweni nguSenzeni Maphosa okubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change.
Ubuyanga lokho bubambe abatsha kulamisebenzi bagcwele iganga bathengisa yonke into kanye lemizimba. Abasakhulayo bacapha imingcele besiyadinga idlelo kwamanye amazwe okwenza usale abalutshwane bemilana lobunzima ekutshintsheni imithetho engathakazeleli ukuthuthuka kwabo. Abantu abatsha bagalule ekusebenziseni izidakamizwa kubangelwa ikakhulu ludubu.
Uyalila lomunye osakhulayo uNdumiso Ncube ohlala koBulawayo.
Abantu abatsha abazisebenzayo noma abenza amabhizinesi ahlukeneyo bahlangana nenhlupho eziningi ukuqhuba amabhizinesi ngaphansi komnotho welizwe lethu ngesimo umnotho okuyiso okubangela ukuthi amabhizinesi abo angabe sakhula aqhakaze ngendlela okufanele ukuba ngabe akhula ngayo.
Kodwa enye yenkokheli zabasakhulayo bebandla leZANU-PF abesabelweni sakoBulawayo uAdington Mpofu uthi uhulumende webandla lakhe kumele atshayelwe ihlombe ngoba upha amandla abatsha.
Ama youth have been able to be integrated into i-government. Uhulumende ufake ukuthiwa ngama youth desk kuma ministries wonke. Uhulumende ulethe i-youth bank. Sesikhuluma going forward what our youth need to do is not only to support Vision 2030 but to be a part of Vision 2030 by participating.
Njengoba lokhu iphela amandla emali yakuleli owako wakhokhela inhlanganiso emela abafundi bezikolweni zemfundo yaphezulu eleZimbabwe National Students Union uBinon Ncube uthi kunzima ukusungula ibhizimusi kweleZimbabwe.
Uhulumende nxa ekhuthaza abatsha ukuthi babe ngama entrepreneur thina sikubona kuyindlela yokuthi uzama ukulungisisa ukuthi wehlulekile ukuthi abantu abatsha babe lemisebenzi. Ngakho ke usedinga indlela zokuthi kube sangathi kulento eyenzakalayo elizweni empilweni zabantu abatsha. Kodwa sikhuluma eqinisweni leyo mali yokuqalisa leyo business or leyo project yabuyavela ngaphi? Imali yethu iyaluza ivalue ngeviki ngeviki, iyantshintsha ama-rate ayantshintsha.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha ezimele uMnumzana Bheki Impilo Ncube uthi abadinge amathuba kwamanye amazwe abasakhulayo ngoba sekuzalele ingwe kweleZimbabwe.
Inyathela abatsha abangalithatha engilibona lilengqondo ikuthi bazame ukuthi bazithuthukise kwezemfundo, bazame ukuthi bathole ama-certificates noma ama-diploma angabani tholisa amathuba ngaphandle kwelizwe. Nxa sikhangele izithembiso abaziphiwayo ngabakhokheli asebethe bathatha futhi umbuso, angiboni kusiba lotshintsho.
Kodwa uBelinda Cele, indodakazi kaMuyi uSipha Sicele owalwa impi yenkululeko, uthi kuyasinda ukusuka kweleZimbabwe.
Kimi kunchaza ngovalo ngenxa yokuthi akula guarantee even the lizwe okuya kulo amazwe amakhulu lawa yiwo namhlanje anendumo yezimpi kuyafiwa eSouth Africa khona leke kubo Russia kulezimpi kubo South Sudan. So akungani kethokozisa, hayi akuthokozisi kakhulu.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzama ngamandla ukuvuselela umnotho okumele ulungiswe ngabadabuka kweleZimbabwe ngomutsho wakhe esithi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Uhulumende wakhe uthi ulenhlelo eziningi ezabatsha njalo lezomuntu wonke ezilakho ukuthuthukisa ilizwe. Ababona ngezomnotho bezimele bathi lokhu okwethulwa nguhulumende kufana lokuchaya indlovu ngempama. Ngimele iStudio 7 seHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uMkhathisi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.